ukuthi akukondanga, akulunganga, akulungelanga isizwe seZimbabwe, njalo akulungelanga lawo amabandla ezombangazi ukuthi bona bavumelane isisekelo sombuso okungayisiyo ntando kaZulu kodwa intando yabo abezombangazi. Yikho engakutsho kokuqala. Okwesibili ke thina sibona sebethethelele inyathelo, siyaqhubelela phambili ngomkhankaso Vote No campaign ukwala isisekelo sombuso ezivela kumabandla ezombangazi.
Manje liza kwenza njani khona lokhu ukuthi likhankasele ukuthi abantu bengavoteli isisekelo sombuso leso?
Siza kwenza ukuthi thina sila malunga ethu engathi ngama structures yiwo esizasebenzisa kumkhankaso lo, kumbe sizasebenza lawo umkhankaso wethu wona lowo. Njalo siza yenelisa ukuthi sizame ukusebenza leziphikisana lakhona okukhona ukuthi amabandla ezombangazwe ayasinika isisekelo sombuso. Kuye singakuyenza ngathi ya campaign ehlanganisa ukusebenzisa amaphephandaba alaba imbiko njengani iStudio 7 labanye abajeneyo. Izindlela ezinye sizazisebenzisa ukuthi message yet ifike kuZulu.
Ngokubona kwenu baningi yini abantu abazalisekela ukuthi lifeze izifiso zenu?
Yeah, abantu abazalisekela baningi ngoba okwenziwe ngamabandla ezangaze lokhu akuvumelani lokwaZulu. Yikho ke akumangalisi ukuthi abantu bazalisekela bebaningi, abanye abavele bengamalunga ethu, abanye abanjengabantu nje labantu abazavela kwamanye kwamabandla wona la avumelene, abanye ababonayo ukuthi akuqondanga ukuthi inkokheli zezombangazwe kuzulisekele zombuso wesizwe.